sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 uPrexedus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi uyafihla wena indodakilesi ba ngoba izidole zayeke zithenge ezilana ama microwave onke lawa la wathenga ngani I'm naba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu ukuthi into ezilapha zonke siziphiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lobuthi anti ulo le German ngabe ngithi eh uye lo rust kwasho kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona uba mncane wami uhambile epolice wamcheka amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni bamtshisa
kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalwane zakwele-South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni
sokuzaba isikhathi esiningi immobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter laphana kubo Instagram laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yokuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi futhi esekunjalo uhulumende wasethathela inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizwe zizwa kulo msakazo. Kulesi zalane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana Nomsa Chuma utshele Studio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyathi bebezigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli bazoyixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligijimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla uNyathi lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye uNyathi endlini bafuza endlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo babuza ipasipoti yakhe bayiswela qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali bahamba lo Nyathi bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafihla wena indodakilesi ba ngoba izidole zayeke zithenge ezilana ama microwave onke lawa la wathenga ngani I'm naba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu ukuthi into ezilapha zonke siziphiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lobuthi anti ulo le German ngabe ngithi eh uye lo rust kwahle kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona uba mncane wami uhambile epolice wamcheka amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni bamtshisa.
umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi unyathi wendoda elungileyo engayazi nakancane impilo yokuganga
kola bamchise kola bamchise ngamathaya bamchise laphana then amapolice athola umthuleza phila then bamnikela wachawa wapheka belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi amapolice bamnikela belonke bebuza istatement but umuntu lona ephila bengamthinti
bese kulamalanga amabili zakhamizi ze-Diepsloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyele kibo umphathi indaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokishi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kanyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's a job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu yokubulawa kukanyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kanyathi ithi isilungiselela kuyamncwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye uma singcwabisane. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha kubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondiso walomanyano umfundisi uSenzilanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Uthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke ebulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele i-16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ijikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abanenge kulenjini. Thina ngapha esiKristwini yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu bethi hayi lokho kokuregister ukuvota ayisikho into yasebhayibhilini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakho waba le-census eyayenziwayo la ekhona. Njalo ukuregister ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJetro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele i-16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangela iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha abazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abantu ngekule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlanganiso ezabe zisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare. Lazo zizakhangela 16 districts, so kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngalomkhankaso physical, kuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ekulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abakudiaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo ngumfundisi Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa econgweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Rural Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. Unkosikazi Methembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Masikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzakeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lohulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Kuthe sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxosha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gadalala ekubiseni imfundo yom.
Unkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo, balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi mbijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima, kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantwana bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama-grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike, bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana, bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo. Zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zika-lower 6 ngesikhathi sekhefu, imali zizabakhama. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalela eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga, abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalela House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi igqoke izembatho ezilombala webandla leli edalela ePhalamende. Imithetho yedalela ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga lo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ubana ilunga ledalela ePhalamende ligqoke okulemifanekiso eveza ubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutsho lokho okwehlele amalunga e-CCC. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa loMnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU PF.
Ukuthatha ngaphi ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ePhalamende okuthiwa ama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje. Kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Ubone ngane emcingweni kwakhona kuthiwe amathayi ayiyelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwardrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi ulethayi ebomvu kumbe i-blue kumbe e-yellow kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi, wonke adlalile somewhere kula lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba le-ruling enjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi, a plain tie eyiyelo kayingeni khona lapho, kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Yes, sizwe ke golide wakwaba edalela ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungeni khonapho uyamzwile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uCaca Phulo uzelened econic njalo eyi-law officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa awenza umthetho njalo aphindabe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi sonke ukubana i-CCC iqala ehle yaregister ukhala yelo waba yisimbu yabo e-party, so to say. Bahle bathi kona yellow fever, yellow is everything. waba yinto okuthola isinto efana nalokuthola i-identity yeparty ye-TCC. So ke ukuthi kuba nzima ngabo thona bekucungule kona ukuthi nabeku-analyze ukuthi bebonde hayi this is one of our sort of logo now ngoba talking about i-TCC, you talk about the yenu. Noma thina kuzenza kuzanipheshisa amakhala amaningi red, green, yellow, lalokhu lalokhu asikaze siwafake siwathi nanga ngamaphathi endlela ozinethu siyakugqoka nje lokho balungisa ingane ebuyinyeni ibuyi-red ibuyi-green akula ndaba lokho kodwa u-TCC specifically ufakile ukuthi uyellow ngewabo bama ngoyellow but yellow everything bonke sokuyellow nxa begoluma bebesenganjani so pho-ke nxa sebengena evuliyana uthi ayi-august awuya yindlu engamelanga kube nokuba ndlulana iwedha ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela kuhlangothi lokuhlala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulihlolwa kumbe lindebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe so pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo
isimboli ye-TCC ubuso bukanelson jamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi iMDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi iZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke le mbala. So wena ubona ngazani ama members of parliament eZANU agqoka amathayi angumhlobo bani. Nanga ubuzo wami sokumele bagqoka i-orange lo umthetho mboni ngazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-TCC ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplain le flag le-ZANU-PF kumbe lama-emblem lama-logo ngibone ngani akusiyonto ekuhambelanayo ithayi mina nginje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyiyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngise ephalamenti the other day ithayi eyi-orenji kumbe eyipinki angilayo bantu ukuthi ngiyefosa ngathesa ukuthi ngiyebopha ithayi eyipinki ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules uspeaker of parliament ukusebenzisa umbono wakhe kuthiwa i-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapha
khonopha-ke golide
asihambeni ngezinto ezinatural ezingenankulumo ezingenakudinga ukuthini njengoba ngithini ithini iZANU-PF azange isiregiste any color ezawakhala but i-TCC you have made it very clear publicly ukuthi hayi thina vele iyelo ngeyethu
siyakuza kakhulu golide kuba khonapho-ke ngamafutshane babakhulu
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ibone ngami uzwisisile ku-TCC
umnumzana kucaca phulu ngumeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphophoma ekubandla le-ZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 uZulu wasemaphisa ngezansi yemandebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mpathalo abe-community health volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele eli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe nguNduna Ngwenyamafuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. Ufuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. Mathonsi wesibhedlela semaphisa district hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe sihlala ziphansi silindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sehlule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathemba ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili abaningi nje basibe batshaywa ngikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Kuthi ama-hayi-hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabantu asibonakana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamphana singena kwenze health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhu gear for ukuthi prevention of i-COVID. I-COVID ingathi isiphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuser langathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngu-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengasase sikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi bezozigubhugiya, siyaweya ama-underfice, siyahambela lezigulane.
Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Ukuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedus Jeremiah esithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lenakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.